Angazi ukuthi bakuthatha ngapi mina ngoba uPresident Shamisa use uwaphuma egcekeni wathi yena akakhangelelanga ukuthi kube lo hulumende womanyano akubhekisisileyo ukuthi njengoba kunodubo elizweni bekumele ukuthi kukhangele ukuthi kukhulumiswane ngodaba National Transitional Authority ukwenzela ukuthi sigijimise ukubuyisela ilizwe leZimbabwe ukuhlanga sokuthi lithuthuke njalo lilungise indawo zokuhlupha kwe-legitimacy. Kafanani ngitsho ngoba uhulumende owe-Transitional Authority uyabe enguhulumende ongelani lamabandla ezombusazwe oyabe efakwe kusenzela ukuthi alungiselele ukhetho oluthembakalayo, njalo ukhetho olungenza ukuthi umuntu wonke akholwe uhulumende wakhe.
Ibandla le-MDC like lathi kufanele likhulumisane leZANU-PF ngendlela yokuxazulula udubo olukhona elizweni.
Abantu abaningi abamazwe amaningi sebezivala besithi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabantu beZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa uthi yena kufanele iy'nhlanganiso zonke eziphatheka kwezombusazwe leziphatheka kuzihlupho zabantu zezindambe zeZimbabwe ezinsuku zonke zihlale phansi zikhulumisana ngokuthi lizwe lingabuyiselwa kanjani kubukhokheli obuthembakalayo, ubukhokheli obukhethwe ngabantu.
Kuyini okungabe kubangela ibandla leZANU-PF ukuthi libone ingani ibandla le-MDC liyancenga lapha?
Angazi ukuthi babe bekuthatha ngaphi lokho, njalo siyazi ukuthi iZANU phela kayijwayelanga ukuthi ikhuluma izinto ngendlela eseqinisweni kuthiwa ukuthi yipropaganda. Igovernment nationality efana leyenziwa ngupresident wethu uTsvangirai ayizange ayilethe impumela enhle kwele MDC okuyilona okuyisona isizathu sokuba singayidingi igovernment enjalo. iZANU iye benefitha isikhathi sonke kuyenziwa igovernment nationality.